So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 24 kuLwezi 2024. Ngisithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VZ, ithi kuqakathekile ukuba abalamabhizimusi asathuthukayo babe lolwazi olujulileyo ngokusebenza kwengatsha zikahulumende.
Kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, imali zikhona ekhansilini. Kulilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemalini.
Abaculi benkayi bathi baxoxa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi. Kusukela mhlaka 25 kusiya ku 31 kwamawadi ehlukeneyo alendawo ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi.
Njalo ngenjongo yethu la ukuthi abantwana basuke ezidakathi bangathi ukuvalwa kwezikolo babona ngathi sekungaba yinto ukwenza izinto.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation, iVZ, yona esanda ukuqhuba umhlangano labamabhizimusi asathuthukayo. Abanye babo kungabasakhulayo ithi kufanele abantu babe lolwazi ngokusebenza kwengatsha ezehlukeneyo ezikahulumende ukwenzela ukuthi balwele amalungelo abo. Kweziphathelane labasakhulayo lamhla, sixoxa lo mnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla salinhlanganiso kuhlelo oluphathelane labatsha.
Ama-challenges ahlangana nama-informatators khathesi ikakhulu akobulawayo. The lack of dissemination from the city council ukuthi ibafundise kumbe ibazise izinto ezabe zenzakala that are concerning bona njengabantu asebekhona ku-budget yakobulawayo. Before ama-informatators or ngithi ama-vendors, they didn't have a budget that is we have a specifically for one, but the city council is here ever father, that is a budget. The city council is going to have a meeting in the informal centers.
So sikhuluma ngalona lolo lwazi okumele libe lalo like laba lomhlangano obuhlafuna lolu daba, libona ingane uzaphumelela yini ukuthi bonke baluthole lolu lwazi?
Okay, njengenhlanganiso sike le meeting more training fundisa izakhamuzi lama-informal traders ye-public finance management ukuthi kahle kahle vele yini i-public finance and njalo i-city council ma esithethe imali leyana ikuhlonisi lama-taxes siyathola konke amalevi wonke lapana bayisebenzisa njani iyepindisa ye-city council and ngobani okufuze beyihode accounted because imali yana ngeyabo yikho ukuthi we pay the city council deliver. So besifundisa izakhamuzi lama-vendors ukuthi kuma-renters, kuma-rates, kuma-licensing, imali zikhona ezibhadelwa ekhansilini. Kulilungelo labo olokuthi besambe futhi bedemand ukuthi liyenzani ngemali yethu. Kule mali le kuthiwa yi-3% building fund ephiwa ngamawadi ekhangelwe ngu-council. Kulilungelo labo zakhamuzi ukuthi zihambe zibuze u-council wabo, the community that is responsible for ukuthi elinyenzani nge 3% retention njalo. Kulilungelo le informal sector ukuthi yenze ukuthi liyenzani ngamali zama licenses, liyenzani ngemali zama levy, liyenzani kahle kahle ukuthi kanti ngento ngemali iyikholekayo from yithi njengezakhamuzi. So i-training leyana ibavuka amehlo njalo ibancedisa ukuthi bebe well equipped manje sesiya lobha besiyadvocata for ama-rights abo when it comes to public finance.
Sesihlolisisa impumela yemfundiso leyi iyasebenza yini, ithuthukisa njani umsebenzi wabathengisayo ezitaladini?
Umphumela uzasebenza i-training leyo besibiza ukuthi training trainers ukuthi hambe kuyetraina abanye abantu. So abantu bebenaba le-information, ulwazi yilo olujulileyo. Abantu bengaba lolwazi kuba lula ukuthi bevume okuvumakalayo, kuba lula ukuthi be-check-e even i-budget. So ma sebenelolwazi kuzaba lula ukuthi even ma i-city council i-allocate imali, yathi imali leyi yokuthi siyakhela ama-vending bays sibe ngasayenzanga ama-vending bays labantu kuba lula for ama-vendors ukuthi behambe esikhanselini bethi hayi phela lethi ubhajethi yasenza yalokho alokho alikwenzanga why lingakwenzanga. So the whole idea was just equip them with information kwenzela ukuthi bebe i-point of knowledge when they are going to ask questions e-city council. Ngoba okubuhlungu kakhulu esikhathini ezini yikuthi bayabe belobha or besiyabuza ngezinto abangela knowledge ngazo, then i-city council abala know how.
I-council isilogatsha oluqondane lama informal traders. So luqalisile yini ukusebenza njalo le awubona umahluko?
So luqalisile ukusebenza umahluko omkhona njalo omkhulu. Ungakhangela ngazi ukuhambe kubo sokusile, uhambe kunkulumani laphana kulezi ndawo esezivuliwe ezikhangele ezincedisa ama-informal traders. Ngoba esikhathini esiningi ama-informal traders agcwele yonke indawo. Most of the people asezivile bayazisebenza ngokuzithengisela. So khathesi i-department of town planning iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bebe lezi ndawo lapho abazakwanisa ukuthengisa khona bengaxhotshaniswa ngumasipala. So i-department yana is very important njalo futhi yenza abantu bebe lama-infrastructure e-proper, ama-vending bays aluphahla, enkulumani lapha ne-complex kule ndawo eyavulwayo. It's all due to ukuthi khathesi sokule-department that is specifically for ama-informal traders.
Lo ngumnumzana Prosper Masivi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ngesizwe esiphathelane lamasiko.
Sigcina amasiko
wethu.
Salamukela Zululu. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Nilami umthombo Zithembayo uGibbs Dube. Namhlanje silenhlanhla ngoba nilokhokhela ibutho lenkosi. Uzazithi ukuthi ngubani njalo lokuthi wenzani khonapho nxa ekhokhela ibutho lenkosi?
Igama ngumlungisi Madavida uSihlawulela, umsinza wezintombiza kushabalala uMakitazi Ntombi sempedeni uPeter Zilela etsholothi lapho engizalwa khona ngaphansi kwenduna uMathuphula silana nje eGoli ngokuhlala.
Ye, siyakwethu wena vele kwezamasiko lapho okuthakazelelwa khona. Akusitele ukuthi nxa ugokhela ibutho kuyosenzani vele?
Umgogodla nje wesizwe ngokwawo. So umsebenzi omkhulu kakhulu ngoba kumele ubone ukuthi ukhokhela amadoda kudoda mpila lawo kumele uhambe ngendlela eqondileyo ma usenza lezi zinto.
Ye, singathi ngubani olilolongayo olitshengisa ukuthi kumele lenze kanje kanje lokunye okuthiyene?
Amabutho alezi nduna zawo zamabutho okuyibona awakhona vele acijisi abakhona labo kwazi ukuthi laba ngabacijisa ibutho, laba abacijisa amaguqa, laba abacijisa umkantshubomvu. Kuya ngesigaba ngesigaba njengoba sazi ukuthi ibutho lile sigaba ngesigaba ukuthi kulesigaba lesi. So ngaphansi kwawo kwezinduna zamabutho, ngaphansi komdidiyeli wamabutho lomsekeli wakhe kubaphuba lezi nduna okuyizona zamabutho ezincedisa lapho lokusetshenzwa kanjani.
Ye, sizokuthiwa ngeliyabe lomcimbi omkhulu, akusithele ngomcimbi loza.
Njengoba umnyaka suphelile sesiqedile, njengoba besi-last week besingale egadade sesiyakhumbula amaqhawe akithi amakhulu asala laphana alele laphayana ezama ukuvikela lesi sizwe sakithi. Sesiyavala umnyaka khona lana eGauteng eGoli ngapha sesilungiselela ukuphindela emakhaya. Inkosi yakithi izaba lithuba laphana, inkosi yakithi ubulela into Bhengela kaMzilikazi udobhadobha njengomlomo wenkukhu odobha umthwakazi bayo nalingayo abafunga bathi angeke amwela umzingalo omwela amakhanda amadoda. Uzaba lenkulumo ezabe iqondise esizweni ngalelo langa mhlaka 30 ekhuluma nabantu bakhe, ekhuluma lesizwe sonke esifisela umnyaka omutha lo ebaphathisa lomphako abazahamba nabo siye emakhaya besiya lapha besiya khona. Mhlaka 30 November kuyisathathe sabe silana eTarfontein esikolweni aphana okuthiwa yi-BZB Hope Fountain School eSandton, yikho lapho esabe sihlangane khona.
Yeah, wanxusa bani?
Wonke umuntu wakumthwakazi awukhethelekile ukuthi ungonjani. Elongo ungumuntu wakumthwakazi, ungumuntu ongaphansi kwesizwe sakithi sakumthwakazi uyamenywa. Konke lezivakathi ziyavunyelwa, wonke umuntu okhona uyavunyelwa ukufika kule ndawo. Siyalinxusa nonke bantu bakithi, phelelani lapho sizovala umnyaka sijabule, sifayelisane kahle sisiye emakhaya.
Yokuqathekangalani
khonokho? Kakhulu kakhulu ukuthi ngemva kwemisebenzi engaka esiyenziwe isizwe nonyaka sisebenze kakhulu esizweni sakwamthwakazi. Kuqala umnyaka ngo-April sagijima saye ebabambeni lenkayi kumhlomela wenduna uDakamele. Sithe sibuya lapho kwaba le-month cultural event eyenziwe enduneni laphayana enkezi uMaphisi. Sithe sibuya lapho kwayiwa emhlahlandleni ukuyakhumbula inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayiwa ukuyavula ilitshe lapha lendlovukazi enyathi, lapho kuyavula ihli lendlovukazi umathebe laphayani ndlovukazi inkosi uMzilikazi. Sithe sibuya lapho kwayavula ilitshe lenduna yesizwe laphana uGambu Sithole le ngaphansi kwenduna uManguba ePlumpt. Sithe sibuya lapho kwayiwa eGadadi ukuyakhumbula amaqhawe akithi. Umsebenzi omkhulu lo wenziwe ukufuza abantu behlale phansi bezibonge bejabule nje bekhumbula bebonga yonke le msebenzi, bebonga amathonga abakhokheleleyo. Azange sibe neengozi eziningi, sihambile siyile ezizweni ezinye ezifana laboSwaziland, siyile kwaNatali, siyile endaweni zayo. Azange saba neengozi esahlangana nazo emgwaqweni. Konke lokho kumele sibonge emathongeni akithi namathonga esizwe ukuthi kusikhokhelele kuze kuyofika. Kuqakatheke kakhulu kakhulu.
Hayi, sibonge kakhulu Jabalala ongajola kusasa. Ye, lo-ke ngumnumzana Jabalala okhokhela ibutho lowakhethwa ngumntwana wakokumalo ukuba inkosi yamaNdebele ubulelani loBhengula. Ake simalapha kuhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilani
ziyalandela ezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo kuselela umoya igama untungamile inkomo. Namhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola ukuba libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele ukuba kutshoni ukuba ngubaba. Singabala kwabase-Efesu 6 chapter 6 verse ka 4 ithi, lani bobaba lingabathukuthelisi abantwana benu kodwa libondle ngokulaya langokufundisa kwenkosi. Kutsho ukuthi nxa siqalisa namhlanje ukuba sikhangele lolu daba lokuba ngubaba, nxa umuntu okuthiwa ngubaba ngikhaya, kutshoni uNkulunkulu wamdalelani? Siyakwazi ukuba sonke silaleleyo kathesi silendlela esafunda ngayo ukuba lo muntu okuthiwa ngubaba kungabe kungumuntu onjani. Abanye safundiswa ngendlela obaba bethu abasikhulisa ngayo, abanye njalo safunda ngendlela abantu abanye omakhelwane esasibona ukuthi nxa uthiwa umuntu okuthiwa ngubaba wenzani. Kanti namhlanje bemfuna sikhangele ukuthi lo owadala umuntu okuthiwa ngubaba wayevele ekhangelela ukuthi ubaba enzeni. Okokuqala, siyananzela ukuthi uNkulunkulu edala u-Adamu emenza ukuba yinkokheli emzini wakhe. wayemdalela ukuba akhokhele umuzi wakhe njalo wayemdalela ukuba uzaba labantwana abazaba khona kulendlela okumele abakhulise ngayo njalo kulendlela kulesikhundla sikababa kulesikhundla sikamama kulomsebenzi kababa kulomsebenzi kamama ngakho ngifuna ukuthi ngokuphangisa ngikhangele izinto ezintathu obaba uNkulunkulu abadalela bona okokuqala ubaba nguye ongumkhokheli wangkhaya nguye okhokhela ngkhaya nguye oletha umbono ukuthi siyangaphi senzani sihlala ngaphi sidlani konke lokhu ngumsebenzi kababa ngakho ubaba nguye owondla wonke umuntu ngiyokhangelela ukuthi awondle wonke umuntu vele yena u-Adam edalwa nguNkulunkulu uNkulunkulu wathi eqeda ukumdala kazange ahle amnike u-Eve umngakhe kodwa waqala wamusa engadini yase-Eden ukuthi ayisebenza kiyo esesebenze kiyo-ke kwase kubuya-ke u-Eve u-Adam wasekholisa wathi hhayi leli lithambo lamathambo ami ubhambo lamabhambo lami u-Adam ekholisa lapha nembono u-Eve kodwa-ke wayevele esesebenza uthe ngemva kwa-Eve sokubuya abantwana simfica velu Adam engumuntu okhutheleyo osebenzayo enkadini elungisa ewondla imuli yakhe ngakho umsebenzi wakhe wokuqala nxa uthiwa ngubaba ngowokondla imuli okwesibili yikulaya lokuqondisa abantwana sasibone kathesi emajele kugcwele amafana kugcwele obaba babe bengena nxa yokuthi baswele kwezinye isikhathi umuntu obaqondisayo nxa ubaba engekho oqondisayo asitsho ukuthi babahlukuluze abantwana ababambe ngokubahlukuluza kodwa asitsho ukuthi abaqondise ngendlela okumele bakhule ngayo abaqondise ngendlela okumele bebemazi ngayo uNkulunkulu abantwana abaningi ukukhonzwa kwabo uNkulunkulu lokuba mazi kusukela ngkhaya ngakho ubaba ungumpristi omkhulu okumele aqondise imuli yonke njalo ke ubaba kumele asifundise ngendlela zenkosi ukuba kambe inkosi siyazenzana konke lokhu kuqakathekile kakhulu ukuthi ubaba athathe leso sigaba sakhe esokukhokhela imuli isigaba sakhe sokuwondla isigaba sakhe sokusifundisa indlela zenkosi baningi abantu abakhula ke ubaba engekho ngakho-ke ngomusa wakhe uNkulunkulu kuyazidingela abantu emakhelwane omalume abanye abantu abangathatha leso sigaba sikababa kodwa kuqakathekile ukuthi kube umuntu obangubaba empilweni yakho njalo kokugcina ubaba omkhulu phezu kwakho konke nguye uNkulunkulu yikho uJesu wathi esifundiswa wathi sithi baba wethu osezulwini umuntu ongubaba uyasivikela uyasondla yikho uJesu wathi sipheke isinkwa sethu sansuku zonke wena ungubaba kathi esondlaleleyo uyaletha naye isinkwa ngkhaya ebantwaneni uyabapha isinkwa sensuku zonke lo mama ongkhaya ukhona ukwenzela ukuthi ancedise wena kodwa wena nguwe olomlando owokondla nxa umama ekwenza esondla lemuli uncedisa wena awumelanga lo msebenzi uthiyele umama uNkulunkulu wabeka wena ukuthi lowo ngumsebenzi wakho
akuyiphethe mfundisi
baba ngegama likaJesu siyathandaza nithandazela bonke obaba abalaleleyo basize ubanike umusa ukuba bakwanise ukuba ngobaba kulabo abehlulekileyo uNkulunkulu amsiza sicela ukuncediswa nguwe moya oyingcwele moya kababa ngegama likaJesu njalo nithandazela abo abakhula bengalabo baba ukuba uNkulunkulu ungubaba wabo umoya oyingcwele uzokubasiza abaduduze lalabo abahlukuluzwa ngobaba enhliziyweni zabo niyathandaza ukuba uNkulunkulu alinceda alisize ngegama likaJesu amen
lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda thiyani indlebe uhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Abaculi benkayi bathi baqoqa umcimbi omkhulu ngenyanga ezayo ekampalakazi kusukela mhla ka 25 kusiya ku 31 esigabeni sabo endaweni ezibalisa igonye nkayi center kwelutshena nyaje ezitolo zemateni Khomayana lezinga ngendlela yokuthokozisa abantu ngekhefu lekhisimusi umcimbi lo obizwa ngokuthi yinkayi festival njalo lapha sizwa umculo werumba othi ikhothe ikhothayo okabhekusizi Fuzane yena ohlabela le Maduma Express. UFuzane ungumsekeli kamgcini sidalo wenkayi festival njalo sichathisela okuningi ngomcimbi abawuxoxayo.
Ebusini Fuzane ekhaya ngizela eMakhasane enkathi sikoke umcimbi wethu ukuthi kuyoqala isukela koBulawayo mhla ka 24 sizobe sisegonye ezitolo mhla ka 25 umcimbi wethu kahle kahle ngingasho ukuthi ingu 7 so sizoqala egonye ezitolo wavele wasibhukha lo muntu emnyakeni odlulileyo siye sakwenza lokho sizenzela futhi kungela ukuthi siye sathola iposta singabantwana benkayi kuphela so sizoqala egonye mhla ka 25 26 siyabe sisenkayi esenta sisuke lapho siye egwelutshena sisuke egwelutshena siye enyake sisuke enyake siye ematene from matene siye ekhomayana from khomayana siye ivala sesisemphumele njalo ngokwamalungiselelo siyasuka sacabanga ukuthi senze ukuthi umculi ngomculi ozosijoyina or esihamba naye le usijoyina nge-1000 rand so basabuyela baba balutshwana abaculi entayi baningi bayafika maybe noma 53 kodwa singu-22 kuphela kokwamanje so sakwenza kwaba open ukuthi abenza ama-poetry nalaba abahlekisayo amanezinto ezinancane ba-approacha futhi nabadala nesikolo ukuthi mangaba abantwana bekhona ukwenza izinto ezincane ukuzezibonakalisa amathalenti wabo kuvulelekile konke lokho njalo nenjongo yethu la ukuthi abantwana abasuke ezitaladeni bangathi ukuvala kwezikolo babona ngathi sokungaba yikwenza izinto ezihlukileyo siyabona namadrasi angene kakhulu ayabusa khuluma kunje abanye sebenza amagama amabi abanye sekungasho ukuthi babizwa ngababulali ngenxa yokuthatha izidakamizwa sebenamacala abawenzileyo bengaziqondanga ngalokhu ngenxa yokuthi kunento ezibabusayo emkomeni yabo
ukhulume ngokuthi abanye abafuna ukulixhasa babhadale laphana imali ngiyani imali leyi njalo line libuqoqayo lincediswa mbani lizenelisa ukuthi indleko zonke lizibhadale.
Alright, umbuzo omuhle lowo dadewethu. Imali leyi esiyiqoqayo laba basijoyinayo ikhava isound sam 15 ezizalo laphana engakwazi ukuthi ibangele abantu ukuthinti mhlapho bangasiya 300 siya ku 500 proper sound sam mangayibeka ngaleyo nsibe isawunje ethe ukuthi la transport kanye nokudla okuzodliwa khona ngale umuntu ma ngabe econtribute leyo mali ihavard ukudla kwenkundi yonke leyo mfeki i-transport iyamkhava ithi khona lapho. Sihamba nasigangoma usuke ungekho wedwa mhlawumbe kulamagida engoma abe mathathu okanye babe yi-3 4 bonke bathabahlukho kokhona lokho esizobe sikwenza or kulabo ohamba nabo oncesisana labo ukupromotha umculo wabo.
Abantu abazolilalela bona bayabhadala yini njalo lina liyaludinga yini usizo lokuthi liphathiswe kuqoqweni lomkhosi ongaphambi
njengoba singabantu esifika khona ngapha mostly abaningi baseSouth Africa bakhona bakoBulawayo kodwa ukuthi uziye kuwenkayi iyacela esikhwameni so abangenayo I'm
abantwana ngamadola then abadala abathuthulayo.
Khangelela ukuthi bazabuya ngobuningi abantu.
Khangelela ukuthi bazabuya ngobuningi ukudlula lesiyana ngoba babethakazelele kakhulu kunjalo abanye abasiyeza engathi imibono ukuthi hayi yini into eniyenza kuyofuneka sihlele kuthathe isikhathi njengabazali la ukuze uthole mhlawumbe sifike ikhaveke sakhongolozela lapho enizagigela khona labantu abathathiswa la ngamabizo izinto ezifana.
Kancane bebaningi abazali khasa kodwa sikhuluma nje ngobani ongabacabanga nje ukuthi sebezimisele
bakhona asebezimisele njengalaphana empumelelo kojunction kushilo ukuthi hayi ngikhasa ozalini la ngizonika okuyi-flexi ekele ukuthi naye kwelafisayide ishiya also giving back nxa sifika laphana kuba khona kwethu nabantu baba baningi ukuze naye akwazi ukuhlomula business wakhe. Nasikhona ngathi futhi kusase nomuntu oyedwa osibizile nakwesipho sami entayi esenta
kubaculike
kubaculi laba abasabelileyo ngise ngikhohlwa laphana. Originally nayo izoba khona iyachasa nayo sakele isandla ngaphana ne-transport kanye nembijana mbijana sinerali ekhomayana abaculi ababekhona kungabaculi abathi Precious Diana Colin Moyo Ntombi Yabelungu ngibiza ngumapotholes bacula bomamthi omunye uthiwa ngumagwizi naye wenza into ezepoyetry into ezingathi ngamahlaya yahlekisa nakhona mpela kuze kufike up to 22 ngiyanxusa abantu bakithi ukuthi mpela babuye bazobona ukuthi abantu abazobenza njani sicela basisapot kati nala eduze phambi kokuthi baye khathasha ngeke sale sizohlabela lokhu abafike besikhaze khona sizosebenzisana nabo.
Lo ngubheki Fuzane umculi wenkayi esixoxelayo ekwele South Africa siphuma ngomculo kaColin Moyo othi Nkayi Festival. Yeah, we have it. ongakizwa uzwayo ke kuleyo festival ngenyanga ezayo ngekhefu lekhisimusi njengoba lizizwele nje inzwisa yamakhono abalawo banengi ke abaculi abalingisi imbongi umsebenzi wabo ongasangenanga emoyeni olivalelisayo yimi osithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.